Ngiyatshengisela kithi ukuthi useluphele lubaba, sakhuluma kudala ukuthi kahambe kibe ayephumula kwezimba labazukulu. Useluphele kasenani lelizwe leZimbabwe. I-economy yeZimbabwe is falling, behluleka ukubhadala izisebenzi zikahulumende, behluleka ukuzinika ibonus, behluleka njalo lokulungisa ukulwa kukhona ebandleni lakhe, i-professionalism. Abesechotha-ke yena aphume-ke aye phandle kwelizwe-ke evakathi ehamba imihlangano eminingi engalethi lutho elizweni, kayisinethi kalutho. Iyimihlangano angathumela khona uminista, iyimihlangano angathumela u-ambassador, iyimihlangano angathumela khona omunye wabasekeli bakhe, sikhangelele ukuthi ungumuntu labasekeli ababili phela. Kodwa-ke uyahamba-ke yena ngokwakhe. Okwesibili singakukhangela sithi kumbe usezibona ukuthi useluphela, akusela nto angayenza ekhaya-ke, usekuholiday nje, sesenza iholiday ebhodi umhlaba wonke, edlalise nale mali emlutshwane ekhona elizweni. So kuyinto embi kakhulu-ke, thina silokudana-ke, kodwa sithi hhayi angifuani vele seluphele, sekuyikucabanga kwakhe-ke, ngasela nembeza ngesintu.
Ilithi udlalisa imali lapha, kodwa yena uthi wenza umsebenzi kahulumende awukhethelwayo.
Yikho ngithilo ngaphambilini kulo ambassador we-United Nations ehlala khona ngale kwele Melika. Uyabamfonela nguye ongathatha-ke leso sigaba ahambe emelilizwe khona ngale, sikhangele ukuthi elizweni lethu kakula mali, sikhangele elizweni lethu ukuthi bayehluleka ukuthi baholise izisebenzi, sikhangele ukuthi amabhenki kayala mali, sikhangelele ukuthi i-service delivery kakusele elizweni leZimbabwe. Ethi sithathona le mali elilutshwane sesihamba labantu abaningi sebekulima ama-allowance, sebethatha kwakho okuncane sekuthembileyo. Yikho sithi thina kungabi responsible khona lokho, kuyatshengisela ukuthi hhayi ngala ndaba labantu beZimbabwe.